akulanto udlala ngabantu into nxa indle indle nxa usenzinto enhle abantu bonke bebabangela sizathu esokuthi noma kukhiphe embusweni uPutin usebenza kuhle labantu bakhe njalo kuyabonakala ubana umnotho khangela ngale sikhuluma so imali yabo iqinenge over 50% nje ever since even impi le Ukraine iqalisile ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ukhule nge more than 2% ngiyabona maybe 2.96% for iGDP yabo nxa ukhangela ukompare amanye amazwe enyabo Britain Britain iku 0.6% Europe igogele indiana Europe yonke iku 0.9% kodwa kuphuthi ngale eRussia baku 2.96% so kono kwana yezinzinto ezizokuthi abantu vele bethi hayi nasi indoda ngawo ke ngashifake imijogwe isebenze emphakathini akula kupheka ukukhona lokwana ngama narratives abuya labo America laba lamanye amazwe lawa avele belisana leRussia ngoba bona bafuna ngabe ukuthi akona kungena ipuppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda kodwa ke akunjalo eRussia abantu bazikhethele abakufunayo.
Ye nxa sesikhangela phela kuyaphala lokwenzakala eZimbabwe akunjalo Goleti ulweza kuthiwa ke hey kulokhetho kwathintini nxa soluphuma ukhetho uzokuthiwa ibandla leZANU PF umongameli usenqobile bonani khonokho
khonoko lakungapha kithi uyabona into enhlala ngitshela abantu abangananzeleliyo yikuthi khona iZANU PF iyasebenza labantu it's in touch with the people ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke inhlanyelo babelazo ama-fertilizer balawo inozen izifuyo balakho konke lokwana kunesesithethwa libandla eleZANU PF labelibusa pho ke abantu nxa bethole into zonke zonaleziyana isidingeko bani esizaba khona ukubana bayivotele out bayisuse ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zonalezi ezokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkonomi akulamisebenzi akulani noma nje kuyizinto ezingasoqiniso zonalezi.